uNdiweni kazange ediliza lokho okuthiwa ekudilizile njengoNdiweni. Wakwenza njenge-institution eyinduna, bahlala phansi lesigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment ukuthi lokhu kumele kwenziwe, isigaba savumelana bayakwenza. So enenkinga lakho mina, kanti kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga, indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case, because kululazisa institution yobuduna. So ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasa ukuzibuza ukuthi kanti nanganika isigwebo izabothwa njani. Kanti indaba magistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele bevithwe, amapolisi ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe belahlela impahla phandle, kodwa sikaze sibone imagistrate ebothwa kuthiwa inike i-judgment e-wrong.
Bakhona abathi ukuvalelwa kukaNdiweni kulokwenza lezo mbusazwe, ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Kusegcekeni ukuthi indaba leyo ayisiyo yokuthi kwenzeni uNdiweni, but sekusiba indaba yezombusazwe, because sizananzela ukuthi abanye bonke laba abayi-23 abayi-22 akade sethweswa labo licala banikwa i-community service. So yindaba yena enganikwanga la i-community service, kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service. Singakhangela ukuthi imali ekhulunywa ngayo kubadiliza uthango lani, isibala imali engange-300 bond, $30. Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga